Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Buga njani mchaga zomote ola mugela emwe ningenja bulongo lesi tatu msaga 12 kuntolanja 2020 ngontunga milinko mo enda veni zekuseni na muslam uhulumende sekupule intengo yempupu isuka ku $50 isaka le 10 kg isiya ku $75 Inani lezehlakalo zezindlova ezihlasela zihlome ngenkemba ezaziwa ngokuthi ngamashurugwini kanya selehlile. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sekweze intengo yempupho isuka ku $50 isaka le 10 kg siya ku $75 emizameni yokuqeda ukusilela kwayo. So kulenyanga ezithile impupho isilela ezitolo njalo ithengwa emkambo wensitha ngentengo ephezulu. Ukusilela kwempupho lokhu kuqale kupheleni komnyaka odluleyo kulandela ukwehliswa kwentengo yayo nguhulumende sithi uzahlawula abayigayayo imali yokuvala indleko zabo ama-subsidies. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi intengo ye-$50 le ebikhona ibangele ukuthi abanye osomabhizimusi bathengise impuphu emkambo wensitha ukuze bathole izuzo. Umbuzo omkhona ngothi njengoba uhulumende sekhuphule intengo isizatholakala na? Osithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Melusi Moyo.
Abantu sebeza bulawa yindlala ngoba yona vele $50 leyo subsidize ibizela inzima kuzulu wonke. Pho ngatho kubuya kwafakwa eyinye leyi 25 kushuthi impuphu is now elanjani engakwaniswa umuntu nje mahlayana. So sokusitho ukuthi abantu abaningi sebeyabulawa yindlala. So kulobunzima kakhulu. Ilitholakala ezitolo ezimbalwa. Labo abanelise ukuvuka ekuseni bayithole but ibivele ingeneli uzulu oningi vele uphila ngempuphu yomkambo womnyama ngoba yona le igovernment ithi iyayisubsidiza ivele kayikho emashopu kayitholakali. So abantu bebevele bethwala nzima bethola ngabantu esingathi babehlekana labo babenenhlanhla bafika ekuseni enye yakhona kawuyiboni vele kuyathenga abantu abalutshwane ibisibhoda ngalo siyabuyisa ngumkambo womnyama ngaphandle leyo mkambo womnyama phandle lapha. Abanye bebethi ma ule cash ngoba vele bebeyithengisa cash ithingathi ma ule cash leyenza o-65 o-70 pho le kahulumende yona ngaye siyi-75 sokusithi ukuthi labo bomkambo omnyama labo sebeyakhwela beye kuma-95-100 khonapho ngoba uhulumende layo sekhwezile obviously la izakhwela ngoba bebeyithengisa ngayona leyo iprize uhulumende se-75.
Kodwa lake lixoxisane labo osomabhizinisi ukuthi indaba bengalethi impuphu liyana ithengiswe ngemali yena leyavunyelwanayo lohulumende.
Yes, asixoxisane labo sibili ngoba sibelieve ukuthi bona balendlela zokuthi bathole umumbu e-GNP e-subsidized prices but kukhanya nje sokulobugwelegwele obukhona yiwo bona osomabhizinisi labanye abasebenza ezitolo esingathi mhlawumbe ngamamanesi akhona ngoba uyayibona itraki kuthiwa nansiyani impuphu ibuyile kodwa uzabona ithengiselwa mhlawumbe abantu abambani uthi ma usubhodabhoda edolobheni lapha uthole sebeyifakile abanye phambi kwezitolo zonezi yomkambo omnyama. So kulobugwelegwele kubosomabhizinisi labo abalamalayisensi okwanisa ukuthi bashiye umumbu bagaye impuphu. So ubugwelegwele bakhona bukuhlanisela khona ngalo phezulu okuyikuthi sukumeza izakhamizi. So siyazama njengenhlanganiso siyenze ama-engagements ukuthi nga impuphu iyaba khona xa usezube khona lo mkambo omnyama ngayo impuphu ikhona emazintulini umkambo omnyama uzohamba but kathesi umkambo omnyama uba khona ngenxa yokuthi impuphu kayikho emavinkilini
vele abacashi nje bathengisa besegcekeni sizwile uhulumende esithi i-task force yakhe liyana empuphu yabhodabhoda ihlolisisa khona ngapha edolobheni lakobulawayo
wayifaka kwi-task force yakhe uhulumende labo bomkambo womsika bathengisa besegcekeni okokuthi lanxa ubucwanzana okungakanani uyababona beyidinisa ngoba loba ngisitho bayifaka phambi kwazo izitolo uhambe kubo-okay uhambe kuzo wonke amavinkili akhona la kuzo zonke izitalada babe besegcekene ukuthi loba ngubani lobani uyababona kabayithengisi beyicathile beyikhipha kumbe ezimodeni njani baye beyichayile.
Umnumzana Melusi Moyo ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inani lezehlakalo zezidlova ezihlasela zihlome ngenkemba ezaziwa ngokuthi ngamashirugwili khanya selehlile. Izigebengu lezi bezithwalise nzima otsheketsha begolide lezakhamizi njalo zigongode elinye ipolisa lafa kumaviki asanda kwedlula. Abanye banakanela ukuthi izigebengu lezi zilobudlelwano lezinye iziphathamandla zikahulumende. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Albert Mhlanga isakhamuzi seNkabazwe lapho kuke kwahlasela khona amashurugwi.
Uyakhumbula nge-first time sikhuluma sixoxa ngesithi laba amashurugwe ukuzobona ukuthi abanikazi babo ngobani, kakufi omunye kumba agule omunye, uzuyebona ukuthi ozayambona esibhedlela ngubani, ozayabhadalela izindleko zezifa ngubani. Selikubonile lani ukuthi kuthe sokuqatshana laba amajaha amanye esebulawa esebotshwa ababalamulelayo ngobani. Namhlanje sikhuluma nje ibandla elibusayo liyaxabana phakathi kwentsha labadala. Ngiyakubona nje ukuthi ayisikho ukuxabana okujwayelekileyo into ezibangayo yona le igolide okugejwayo. Ungathiwa kudingisisa kuchuza kubona ukuthi hayi kaloku akuxabana okunganani. Into ekhangelelweyo kuphela yikuthi ogebha kuleyani imayini ngubani, osesuswe kuleyani imayini mbani. Uyabona amajaha lala wayafuna ukuthi ayagebha esikuzwayo ukuthi hayi kakuba ngwani i-corruption, kubangwa nje ukuthi ofuna ukuthi aqhube i-corruption ngalelo langa ngubani. Kababanga ukuthi i-corruption kabayifuni, hayi babanga ukuthi ofane enguye oyiqhuba phambili ngubani abe nenzuzo. Selizela kubona abantu bakithi bantu beZimbabwe ukuthi hayi, yikho ke mina ngithi hayi lanxa becabana asingabalamuli bazazibonela bona bodwa.
Ye kodwa sike sabona ngesikhathi esedluleyo ungani bese besidla ubhedu baze babulala lepolisa bangena lasenkambeni yamapholisa lokunye okunjalo. Kodwa lezi nsuku asizwa kukhulunywa ngabo kakhulu ukuthi bengasebethile yini imisebenzi yabo emibi.
Bamile-ke ukuthi bakhanye bebhodabhoda endaweni eziningi ngoba phela umthakadi lanxa esethe wabonakala kwesinye isikhathi uyakame laye athathisise umumuthi ahamba njani. Kabamanga sebesazana sokuthi ebandle ukuthi ngobani, yikho-ke sokunzima ukuthi kade sibaqhubeke besenza ubudlwangundlwangu ngoba sebesaziwa.
Umnumzana Albert Mhlanga isakhamuzi seNkabazwe lapho kuye kwahlasela khona amashurugwi. UChris Gande uphinde waxoxa lesiphathamandla seZANU-P F umnumzana Joseph Chuma.
Mina ngombono wami ngiyasebenzisa amavesi atholakala eBhayibhelini athi yona nxa uphila ngenkemba uzakufa ngayo inkemba. So la madoda lawa amashuringi labana nxa ngabe kuya ngami isibili vele ngabe nxa bebanjwa bethe befakwe nesisebenzi senhlelesiyana esathitshayo sibishele ukuthi kube nesisebenziso esokuthi ona nxa umuntu yenza into ezinjalo naye impilo yakhe kayithathe kuhle kube kanje. Ngoba so umuntu omele simvumele ukuthi na ahlale aphile phakathi kwethu as a society ngumuntu o-very dangerous, umuntu ongahloniphi impilo yomunye umuntu. Pho-ke laye kumele athole sona lesi sijeziso sokuthi angabanjwa naye impilo yakhe kayithathe.
Kodwa bakhona abathi amajaha wona la akhanya alosekelo lenkokheli yeZANU-PF. yikho bengabotshwa.
Into one mina engayinanzelelayo ngabantu ukuthi bona bathanda vele ukucanda ngemva kwebala yesizanu CF. Ngiyakhumbula ngenye ngomunye umnyaka lapho ngisebelunga leParliament ngaye ngasukuma mina eParliament sithi right asithi wonke umuntu obonakala edriver imota elengise isikhava seHighlanders emoteni yakhe lapha ku-review mina bana abaningi besejela ukwenza khona ukuthi besenze noma besike kuma roadblocks umpolisi angavela abone leso sikhava sithi alo ngezanu PF emeyela sendlula umuntu so noma umuntu enza into engayisika ugebenga umba uthwela impondo zendlovu kube zikabhejane umba uthweleni umba ikhokheni umba uthweleni kepha ngokudlula akasamiswa lokuthi ashetshwe ukhangele lokuthi le moto yakhe inelungelo lokuhamba emgwaqweni yini bonke abantu laba becade ngemva kwezanu PF ngake ngakhupha mepaoneti mapholisa ngathekhangelane kakhulu yena imoto naleyo ibona ilengiseaba zezanu PF yiyo emele ikhangele kakhulu ngoba ulengiseleni umuntu lowo uzamane ofihlane khona okwana ngikutholo khonoko ukuthi na bona lawa amashulukuzayo zothi na hey baba balo muntu kwezanu PF loku naloko naloko kodwa kwesikhathi ungawudi ungathotha imzezela akula nto enjalo ngabantu nje abakwazilile nxathi yomfino zisiganga sesidayithi ngabe zanu PF ngoba kuthiwa izanu PF anti phela yiyo esembusweni yiyo kuphawa ngabo ngenxa yokuthi awukuzanu PF awusabambeki but khona kwala mina ngibona ngathi kwesi sikhathi kuba yinto nje abantu abaqansikile becathe ngayo kuphela.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Sele kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi kulebhasi yezuko ebhewukileyo eMashonaland East izolo yalimaza abantu abangamachumi amathathu. Ngomvulo kulenye njalo ibhasi yezuko etshayane lemota encane kwafa abantu abayisikhombisa. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi kungaba kufe abantu abathathu engozini yokutshayana kwebhasi yakoKaj leRoli izolo. Ibhasi le ibivela eVictoria Falls isiya kwaBulawayo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarubonani basazi beStudio 7 ondlela zimhlophe, ngiyalibingelela igama lami uLungile Ndlovu ngisuka esigabeni sesikanda. Ngibingelela ngisekho eBotswana. Umsebenzi wenu wenza omuhle kakhulu ingani inkosi ngaligcina isazisa ngohlelo lwenu oluhle. Siyabonga.
Sanibonani basakazi beStudio 7. Yazi kule nto engikhala ngayo, ngibone ku-social media bekhupha inkemenkeme yendaba inhlekelele ngathi eyenzakale eBinga like amaflats agcwele amanzi ugcwele yonke indawo. Hambe ngicela ukubuza ukuthi uhulumende ubengakwazi yini ukuthi khona kulezulu elibuyayo elingana lize ligcwale kube yilo liyahlobo engilubone kusenzakala eBinga. Bese ngibuya endabeni eyenzakale enkayi ebritshini likaChangane laphana okule bhasi kumbe kuthiwa ngukakono yini ebesiya egobe ewele ebrijini etshayise inkomo ezintathu yasisiwa yawela phakathi kuChangane. Kambe ngicela ukubuza ukuthi wonkhonakho nkhana shuwa bazaze bekucabange nini okuyinto okunjengakho nkhana amabriji azakwakhiwa nini abantu bebhele shuwa ende kwakhona ngizange ngize ngubone kubikwa ngisho kuma-TV kodwa nxa kuwukuthi into le engayiyenzakele emashonaland bekuzavele nje kukhitshwe nje kugcwale yonke le ndawo but angizange ngize ngikubone kukhutshwa ngoba simfu kwenzakale emathebeleleni yazi into eyenzakale ezimbabwe so iyenyanyisa shem.
njani balaleli be Studio 7 ngikhuluma noMacebo ngiseJohannesburg. Ya namhla bacishe bakhuluma iqiniso abezanu abakade belalele mStudio 7 uJoseph Chuma ekhuluma evuma ukuthi ama-cartridges akhona and sobala ukuthi umuntu ongena o-involved corruption kakhulu nguPresident Mnangagwa ngoba abangani bakutakure laba labo-routine page laba abantu abaseduze bakhe angeke babotshwa. So sokusegcekeni sokusele ebantwini beZimbabwe ukuthi basho ukuthi benzani ngoba ubugebengu lobu sobudlulisile. Abantu bayahlupheka nje kubuya umumpu buya emazweni ufike ufakwa ku-black market, ifuel ibuya emazweni ifike ufakwa ku-black market. So izinto ezizizona ezifanele zirani ilizwe zizoba zifakwa ku-black market izigebenga zabantu lezi. Kungcono ngoba sebevesa namanje.
Sanibonani, sanibonani abasakazi bonke be-Studio 7 nabo baba nabo mama emakhaya. Igama lami ngomanzi ngibuya eJivezi South okwamanje ngiseGoli. Sinenkinga la eJivezi South esihlangana nayo. Inkinga esihlangana nayo sithathelwa umhlaba lo esawushiyelwa abomkhulu bethu. Lo mhlaba yiwo lo silima kuwo ukusukela nabomkhulu bethu balima kuwo. Awudingi fertilizer. Nesihlangani sobiza ndobolo. Awufuneki fertilizer noma utshalile nje izinto ziyakhula nje kuyo yonke le minyaka le osebenziswa abomkhulu ukuze kufike namhlanje. Asikwazi ukuba sigaze sifake i-fertilizer. Manje-ke kuze kwaziwa ilizwe lonke, so sisenkingeni okwamanje asazi nokuthi senzeni. Wonke umuntu akasazi ukuthi kuyini ungasizwa ubani, ngoba empeleni kwenzeka kanjani ukuthi omunye umuntu omnyama abuye athathele omunye umuntu omnyama umhlaba. Besazi ukuthi abelungu yibo bebathathelwa umhlaba, kodwa-ke sekujikile, umuntu omnyama uthathele omunye umuntu omnyama umhlaba. Iyinkinga kakhulu lokho.
Bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi umuthi wokwelapha igciwane le-coronavirus lona eselibulele abantu abedlula inkulungwane eyodwa kwele-China ulakho ukutholakala ngemva komnyaka owodwa olengxenye. Kube lokulwisana ukuvi phakathi kwamapholisa kwele-Lebanon labantu akade betshengisela bechothoza uhulumende wakwelelo lizwe izolo. Kudaba oluhamba phambili khonapha eMelika, umnumzana Bernie Sanders nguye onqobileyo kukhetho lwebandla eliphikisayo elamademocrats oluqhutshwe eNew Hampshire izolo. Ukhetho lolu ngolunye lwenketho zokudinga ozamela amademocrats kukhetho lukamongameli ngolwezi. Omlandelayo ngumnumzana Pete Buttigieg yena kuthi endaweni yesithathu kulonkosikazi Amy Klobuchar. Umnumzana Joe Biden yena unqotshiwe kakubi njengakukhetho lweviki edluleyo e-Iowa. Umnumzana Biden uhle wadlulela esabelweni se-South Carolina ukuyakhankasa khona. Ozakhethwa ngamademokrati nguye ozanqikilana lo mongameli Donald Trump oyebandla lama Republicans ngolwezi. Sigqibe uhlelo lwethu ngokukhangela iqhawe kwezomculo uJoseph Shabalala, yena owasungula iqembu lakule South Africa eleLadysmith Black Mambazo. UShabalala utshone izolo. UGibbs Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Tshilani mina, untshele.
Iphephandaba le-Times lakwele South Africa libika ukuba uShabalala ubhubhele esibhedlela ePretoria. Umqondisi weqembu leLadysmith Black Mambazo uXolani Majozi uthi umndeni wakhe leqembu leli kanye lomhlaba wonke jikelele balahlekelwe indoda emadodeni. Kavezanga ukuthi uShabalala ubulewe yisifo bani.
Abanye bathi sekuwampunzi.
Banengi abantu kwele Zimbabwe abadabuke inhliziyo. Omunye wabo uMofati Phiri oke wasebenza emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation.
Silahlekele kakhulu ngokushona kukaMshengo. Sakhula vele kunguye esimlalelayo. Mina abanewethu bonke babemthanda kakhulu umuziki wakhe. Isihlenge sethu seSouthern Africa silahlekele kakhulu, angazi ukuthi singakhala sithini.
UPhiri uthi zinengi ingoma zeqembu leli azithandayo.
Ngathanda zona izana ezechurch kakhulu, ezesontweni, and sange sahamba sibili ngiyabukela le concert yakhe le ayenza eHarare, uGraceland concert eLupho Simon. Hayi, ungabona umuntu engena ngamaculo amnandi kwanebechaya amakatari nehlabela ngevoice kuphela. Hayi, akabe kumnandi kakhulu.
Ngasuye yedwa uPhiri odabuke inhliziyo. UDesmond Ntini osebenza labaculi abatshiyeneyo eZimbabwe uthi uShabalala utshiye abantu besamthanda okumangalisayo.
Mina njengomuntu osebenza lama artist ayenza ezomculo ezokugida, ubaba uShabalala ubeisinspire ngokuthi even ukupheka kwami imusic, ukuhlela kwabo izinto le group like ukuthi izinto ifike ibanga lona leli lesikhathi ilokhu igroup existayo, usinspire kakhulu.
Uthi kuningi kakhulu abakufunda kumoyi.
Homelessi kube kuyimusic kade ngiyithanda kakhulu. Ngiphinde ngithande iLadysmith, iy'ngoma zabo ezegospel kade bezihlabela, ngoba ngumuntu eyokhula esiye esontweni, bekuzingoma kade zihlatshelwa kakhulu esontweni.
UShabalala wazalwa epulazini eliseLadysmith KwaZulu Natal ngomnyaka ka-1941. Wakhula esebenza epulazini likayise lapho ayehlabela khona umculo wakwaZulu labanye bakhe. Lokhu kwenza ukuthi athakazelelwe nguZulu njalo abumbe iqembu leLadysmith Black Mambazo ngama-1960s. Wasebenza katalala labanye bakhe badinda amadlalade afika amajumi ayisithupha. Wasebenza labahlabeli abanjengoDolly Parton, uMichael Jackson, uStevie Wonder kanye labalingisi ababalisa uEddie Murphy, uClint Eastwood labanye. Ukwenza iqembu leLadysmith Black Mambazo liphumelele kakhulu yikucula kwalo loPaul Simon waloba labo ingoma ethi Graceland lezinye. Ushiye umkakhe labantwana asebe kuqembu leLadysmith Black Mambazo alijiya ngomnyaka ka-2014 esithi usekhulile. Ngimele iStudio 7 iseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Amakhukhu,
amakhukhu, alalele, ayosale mathule.
Amakhukhu,
amakhukhu, alalele, ayosale mathule.
Iyolala,
iyolala,
Amen.
Amen. Amen.
Shabalala, Lady Smith, Black Mambazo, si Kalela iqhawe, sithi magalale ngokuthula. Siyalibona lani balaleli eliyawukhalela umdeni wakushabalala. Ekhasini lethu leviwo indebele kuFacebook lapha kulombongeni Ncube uthwena tutukithi sonke silahlekelweyo. Amosa siqhaza. Uthi wena wanga umphefumulo wakhe ungalala ngoxolo isizwe sonke silahlekelwe kule ndoda madoda. Melusi Hateve uyakhala lawe laphana uyehlisa inyembezi. Vodloza hayi bizo lakho angazi lipronounce njani laphana Vodloza, kodwa la uyakhala uthi oh shema. Catherine Kale uphahla uthi may his soul rest in peace. Baba Chabalala kuzoba lo Wisdom Bafana Mbonyola Spanda uthini ke umtaweni laphana uthi yena magalale ngokuthula. Kuzoba lo Bonga Inkosi Dlamini uthi wena thank you Shabalala Mshengo, it's been a pleasure. You gave us your music, your love and soul. Ngeke bayiqede is my favorite song. Thank you for your wisdom in African culture. Joseph Chabalala, rest in peace. Ubonga Inkosi Dlamini ke lo kuzoba lo Honest Svanda uthini ke laphana umdawini uthi yena may his soul rest in peace. Sizohlala sikukhumbula njalo. Hayi lilele itshaya elidala ilele insizwa indoda emadodeni athi sithi makalale ngokuthula mpela. Sokuyisikhathi ke sokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende usekhweze intengo yempupho isuka ku-$50 isaka le-10 kg isiya ku-$75. Inani lezehlakalo zezidlova ezihlasela zihlome ngenkemba ezaziwa ngokuthi ngamashirugwili khanya selehlile. Kwanele kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Mina lani asibeni sonke kweze kuseni ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamilinkoma nkololokwana wamatukanduna. Litshone kuhle.